kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC. Olamukelako Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 11 kuNtulikazi 2018 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje.
Xa iveki ingadlalelanga isikhalazo sethu sizaqhubekela phambili loko senza amademo ethu. Asisoze sivumele ukuthi singene election engela ukuvumelana ne-MDC lamanye ama-political parties.
Abomanyano we-MDC Alliance bafole behambisa ugwalo lwesikhalazo i-petition emahofisini ekhomishini ebona ngokhetho eZimbabwe Electoral Commission.
Singathi nje sijabulele khona kuphela ukubuthana sabona sibaningi khonapho, kodwa ke akukhanyanga ukuthi kusenzele kanjani. Uthilo yena ngomlomo, kodwa ke okwakhathesi kakukhanya ukuthi besinakekelwa kulandukuni sizogakelele nje kuphela.
Obulawayo wamukele umkamongameli welizwe unkosikazi Auxillia Mnangagwa, kodwa abaningi bekhala ngokuthi abajabuli ngendlela uhulumende abaphethe ngayo. Ukwengezwa kweholo lamasosha lamapholisa ngesilinganiso esedlula esezinye izisebenzi zikahulumende sokucunule ezinye izisebenzi ezithi kusobala ukuthi uhulumende uzama ukuthenga amavoti abezomvikela. Zonke lezi ndaba lezinye lizazizwa kulo msakazo. Abomanyano we-MDC Alliance bafole behambisa ugwalo lwezikhalazo i-petition emahofisini ekhomishini ebona ngezokhetho eyezek bekhonona ngokuthi abatholanga ugwalo loluhlu lwabalelungelo lokuvota i-voters roll olalemfanekiso lakho konke okudingakalayo kanye lokudindwa ngamaphepha okuvotisa ama-ballot papers. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Inkulungwane zabamabandla aphikisayo iningi kungabe MDCT ekhokelwa ngumnumzana Nelson Chamisa bebethukuthele befola belubhekise emahofisini abezek besukela i-Africa Unity Square bekhokelwa yinkokheli yomanyano we-MDC Alliance behamba ngomgwaqo uJason Moyo. UChamisa ongumkhokheli njalo womanyano owe-MDC Alliance uthi sebecabange ukubambisana lezinye ingcwethi zakwele Germany ukuhlolisisa isimo sephepha lokuvotela i-ballot paper. Uqhubekethi njengebandla bazokwenza konke okusemandleni abo ukuthi lungenziwa ukhetho nxa abangakho kungasafezekanga.
Takati ballot lakafanana nekuthi exam paper rinofana kunge
rino. Sathi thina i-ballot paper lifana lelemhloliso, kumele okuphuma kilo uhambelane lokumunyethwe yisilabhasi. Kungalesi sizathoke sisithi akukho khetho oluzaqhutshwa nxa singawulelananga.
Omunye wabakade bekhona ngumnumzana Phineas Natarikwa owake wabotshelwa icala lokubulala ipolisa u-inspector Petros Mteza eGlenview ngomnyaka ka-2011.
Izeki into eyenzayo akayisi transparent. Angithele yabo xa kathi singabona emaphepheni izolo kwakuthiwa khona kule 250,000 ama-ghost voters bavela ngapha abantu bona lapho. And futhi uyabona ukuthi abafuni ukuyingenja i-MDC, bafuna ukwenza izinto zabo bodwa nezanupf. Thina sithi hhayi, thina lokho asikufuni.
Uvumelana lesinqumo esesithethwe yinkokheli ye-MDC Alliance yokuba ukhetho lungenziwa nxa abezeki bengasalungisanga abakhala ngakho.
Xa iveki ingadlalelanga isikhalazo sethu sizaqhubekela phambili siloko senza amademo ethu. Asisoze sivumele ukuthi singene i-election engela ukuvumelana ne-MDC lamanye ama-political parties.
Abomanyano we-MDC Alliance banikeze abezeki isikhathi sokuyafika ekupheleni kweviki ezayo ukuba balungisise abakhala ngakho. Nxa kungasalungisiswanga bathi bazobe belala emahofisini abezeki kuze kulungisiswe. umgcini sihlalo weZEC uJustice Priscilla Chikumba ubengekho ukuba emukele ugwalo lwezikhalazo lwabomanyano weMDC Alliance. Abalandeli beMDC Alliance bafole njalo belandela umgwaqo uSamora Machel belubhekise Africa Unity Square sebevela emaofisini eZEC lapho inkokheli yazise khona ngokuzokwenziwa ngemva kokufola kwalamhla. Ingoma izilogani kunye lenkulumo ebezisethulwa inkokheli bezigcwele insolo kundlela abeZEC abaqhuba ngayo umsebenzi bekhankasela ukususwa kombuso kamongameli Emmerson Mnangagwa lebandla lakhe leZANU PF ngevoti. Ngimele Studio 7 ngiseHarare ngimuMavis Gama.
Ubulawayo wamukele umkamongameli welizwe unkosikazi Auxilia Mnangagwa kodwa abaningi bekhala ngokuthi abajabuli ngendlela uhulumende abaphethe ngayo ilizwe lokhu lathola uzibuse. Anastasia Ndlovu sipha lolu daba ngokugcweleyo.
Abantu abakhulileyo kunye labaphila lobugoga kobulawayo bebebuthene phandle kwenkonzo yeHarvest House International Church behlanganela lonkosikazi Mnangagwa. Unkosikazi Mnangagwa utshele ubulawayo ukuba uyajabula ngokuba edolobheni leli. Uphathele abantu ithukela ingubo lerice okwabelwe abakhulileyo labaphila lobugoga wathembisa ukuba uzophilisana kuhle lobulawayo.
Ndinopara zvikuru kuva nemi Bulawayo. Niyathaba kakhulu ukuba lani Bulawayo muhle. Pandakauya muna April takataurirana mukandiudza matambudziko amangwa minavo asi ndikaindi kuudzei zvandakafunga mukuru. Ndakatiriri zvara muri kutanga rekutaura nanamai nanababa kuBulawayo vachandidawo here.
Emubuyeni wami lapa ngoepreli wazibuza umbuzo wekuti gambe uBulawayo muhle
chekwedu tinenge tinoti family unit inotarisa mbuya sekuru vakaremara vana vadiki vanhu vose venonzi family setup yandavingana
imuni umbaba imuni epheleleyo ndinaye ubaba ndinabo abantwana bakhona njalo abagodekileyo phakathi kwemuli kodwa yipho ngilapha namuhla ukuthi sizokunanzelela lokho.
Nathi izuba redu lokupembela nokufara nokuthi tasangana Mwari wathida.
Namuhla tithabe sijabule ngoba sihlangene ngokuthanda kukamdali wethu.
Osekhulile ugogo uMargaret Moyo ohlala eLobengula West ujabule ngesipho asithole namhlanje esethukela irice lengubo eyodwa.
Lapha nginikwe irice lethukela ama 2 kg lethukela lengubo.
Ophila lobugoga umnumzana Elijah Moyo uthe uyathokoza lokuhlangana laye kodwa akukhanyi ukuthi bayanakekelwa.
Ukujabula kwethu singathi nje sijabulele khona kuphela ukubuthana sabona sibaningi khonapho kodwa ke akukhanyanga ukuthi kusenzele kanjani. Uthilo yena ngomlomo kodwa ke okwakhathi esikakukhanya ukuthi besinakekelwa kulalutho sizigogakelele nje kuphela.
Esinye isakhamuzi sakobulawayo ebesikulo umhlangano unkosikazi Siphiwe Ngwenya uthi kasuthiseki ngesiphatho sikahulumende ngabe uhulumende uyaguqulwa.
Kangeke iminyaka isiminingi sibe 38 years lokho singakhayela sengibona sikhumbula kanthezi ngoba sesiya kukhetha. Hayi ngiyasuthiseki ngakosikazi. Hayi lapha ngibona ngani sibili loba kungatshintshwa ihulumende leyezanu ngoba ngibona ngani kutokungukhulu khona.
Unkosikazi Juliana Nkiwane ohlala emakhandeni uthi uyajabula ukuhlangana lonkosikazi Mnangagwa kodwa uphila nzima.
Mina zima ngibundutho ngiyathaba nje njengoba mbona umama ekwesuke sithwalile usizo olukhulu kangaka. Thina abagogekileyo siyathaba okumalisayo bemfisa sibili ukuthi ngahamba nithwele komthukela. Lowu ingubo ngigcina izintandane. Ngumuntu ogogekileyo kangisakwanisi lezikwerede silezikwerede emahofisini kakhansela basipromise ukusithathela izindlu ukuthi ngiwayi singabhadali siyazenzisa. Ngikhuluma sonke bazibhalela izincwadi ezinzima ezisitshela khonokho ukuthi buyandizobhadala. Manje siyayithatha ngaphi imali bazokuthiwa siyayithengise. Mina ngindlela ngisakwanisa ukuthengisa mntana mntana. Sengumuntu ohlala ehlezi njalo ngigcina izintandane abazali babo bavuka.
Sengi labantu abaphila lobugoga bajabule ukuhlangana lonkosikazi Mnangagwa kodwa iningi labo belikhala ngokuswela indlala lokungaphatheki bethi bakhangelele ukuba ibandla elibusayo linganqoba bathole ukugcinwa kahle ngoba okwamanje uhulumende kabanakekeli. Ngimele iStudio 7 iwobulawayo ngingu Anas Esiyandlovu.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi kuqakathekile ukuthi umngcele weBeitbridge Border Post uthuthukiswe njalo kwakhiwe igceke lendizamtshina kulindawo ukwenzela ukuthi inhlelo zokuthengiselana lamanye amazwe ziqhubeke kuhle. Umnumzana Mnangagwa bekhuluma namhla embuthanweni wokuvula ngokusemthethweni uhlelo lokuthuthukisa lindawo oleBeitbridge Border Post Modernization Program. Umngcelelo ulohlupho lwendwendwe ezinde kakhulu ezemota lapho abantu makhaza kanye labaqhuba amabhizinisi bezama ukudlula besiya kumbe bevela kwele South Africa. Kodwa unkosikazi Siphoti ube ilunga ledale lephalamende elimela iMathabeleland South ohlala eBeitbridge uthi kusobala ukuthi ibandla lezanu PF likhankasela ukhetho.
Nani wazini ntezenzwayo lokuzelo kumnangagwa ukudalisa amaresources egovernment. Kazi ngathi siyakhangela khona apha eBeitbridge kungayisikho ukuthi sikhuluma ngayo ibhodana naleli. Sivele yona iBeitbridge inezinto ezinye ukuthi ngani igovernment yazilungisisa kudala engazilungisisanga. So amboni mina ukuthi kuyanceda. Ngibona ngani sort of company. The what about umgwaqo nalo oqeda abantu ovelwe namuhla wathi uzalungiswa. Sawulontsha bebonke lakathesi akukenziwa lutho. Sebesiya kwenza igceke lefremathina nokuthi ukuthi abantu sesizahamba ngamafremathina lefremathina lelo liyakhosta lifuna imali eminingi izakhamizi ezinye zizalahlekelwa yindawo zazo zokuhlala.
Isimo eBeitbridge laphana emngceleni sesinjani kulezi nsuku?
Ukuhlala sibili special njengalezi izimoto ezithwalayo sibili zile problem khona phakathesi kuzolungiselelwa kukliwe kwakliwa kwakliwe kokuthi atleast bafike atleast bona bafika bafika kungelalutho kodwa okwenzakalayo ukuthi uduko lokhu elukhona kubantu abakhrosayo. Abantu balo duko bayahlala sibili bemile emzileni kwesinye isikhathi kube dizo ukuthi abantu bayalala ebhoti. Nxa kuyikulungisa akulungiswa wonke umuntu uyakufuna okuhle. Sibe sesithinda sithi siyaphela sikuboni kanti kuvele kudala nxa singakhangela iBhayibhile umumo weBhayibhile ukuthi iBhayibhile injani kulezindlu anti yacabanga leyani ukuthi ahlalani kahle bedilizele izindlu laphana. Lakathesi izindlu lezi azinamathoyilethi azilamanzi kulezinye izindlu zegovernment ezathiwayo zasalela endleleni zaba yibunkwantshankwane. Ukutshengisa ukuthi vele idevelopment yeBhayibhile ngathi sinamahotela amakhulu angu-2 avalwayo avala just because ukuthi vele iBhayibhile akubhizi. So angazi ukuthi nxa sebefaka amalokhu iyaphothi wona kuvala amahotela iyaphothi yangikhona layo ngabona izabe kade abantu nebhalwa ngu-2-3 abantu bazafulaya abanye bakhona abanye abakusalelayo ukuthi at least ukufulaya kunjani ku-ezi.
Ibandla lakho lingangena embusweni lingenza ngcono yini?
Kakhulu lingenza ngcono kakhulu. ibandla lethu lingangena embusweni lingangibambi lingenza ngcono kakhulu ngokuthi yena athe sakuzamayo yikuthi adlelane labanye abantu thina vele kungabavele izinto zingabarayithi sakwazi ukuthi amanye amazwe azangena la ibhodana lezi izalungisiswa umgwaqo nalo esikhuluma ngawo izalungisiswa.
Lo nkosikazi Sipho Dube ilunga ledale lephalamende elimela iMathebeleland South engomanyano we-MDC Alliance sixoxelaye eseByte Bridge.
Yebo, mtswaka komuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo we-Studio 7 usilohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today axoxeni ethulethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube-Facebook ngukhathi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo ukusiphuma kuWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo laku-Facebook ngukhasi lethu ele VOA Ndebele.
Ukwengezwa kweholo lamasosha lamapholisa ngesilinganiso esedlula esezinye izisebenzi zikahulumende sokucunule ezinye izisebenzi ezithi kusobala ukuthi uhulumende uzama ukuthenga amavoti abezomvikela. Lanxa uhulumende engezelele izisebenzi zakhe iholo ngesilinganiso sokulitshumi lasikhombisa ekhulwini elamabutho lengeze ngesilinganiso songamakhulu amabili lambili i-22.5%, wathi elamapholisa walikhuphula ngamatshumi amabili 20%. Lokhu kucunule kakhulu inhlanganiso yezisebenzi zikahulumende e-Apex Council yona ethi ilobele umqhatshi wayo incwadi lamuhla idinga ingcazelo. Umgcinisihlalo wenhlanganiso le unkosikazi Cecilia Alexander ufakazile lokhu. Studio 7 Live Talk lamuhla kuhlelo lwendaba eziphathelane labeZimbabwe asebehlala emazweni olwe-Diaspora Forum sikhangela ukufola okwenziwe ngabamabandla aphikisayo besola indlela ukhetho olulungiselelwa ngayo. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo lixoxelo Gibbs Dube loJonga Kantemiri. Esikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abafana beqembu lenguqu bakwale Thailand abalitshumi lambili abakade belwe ingozi yokuvalelwa ebhalini ngamanzi abenelise ukuhlengwa bonke lomqeqeshi wabo. Lokhu bengahlanganisa labazali labemuli besezibhedlela besahlolwa ngemva kwelanga behlengiwe. Elethi Pauti isongule uhlelo lokuthengiselana olubikwa luzaba ngolwakuqala olukhulu kangaka emhlubulweni wangempumalanga ezwekazile Afrika. Kodwa ingcwethi zenotho ziyalusola zisithi luyamele kakhulu kuncedo lweChina. Isikhulumeli somanyano we-MDC Alliance umnumzana Nkululeko Sibanda ukhuthaza uZulu ukuthi achiyane lomkhuba wokulalela indaba zamanga ezethulwa libandla leZANU-PF ngomanyano wakhe, kodwa basebenze nzima ukuthi unqobe ekhethweni oluzayo. Lokhu kulandela imbiko eminingi ethi okuningi akumanga kuhle phakathi komanyano we-MDC Alliance. UBenedict Nhlapho usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Indaba ezivalisa ukuthi kuyaliwa ebandleni le-MDC Alliance, umnumzana Nelson Chamisa wahlangana lomnumzana Robert Mugabe eDubai, nokuthi unkosikazi Grace Mugabe kungenzeka abe yinkokheli kuhulumende waleli bandla linganqoba ekhethweni. Ngezinye zalezo ndaba ezichazwe umnumzana Sibanda njengamanga aluhlaza tshoko, umnumzana Sibanda uthi uZulu angazikhathazi ngamangala avela ebandleni le-ZANU-PF ngenhloso yokungcolisa isithunzi sebandla lakhe.
zinyuzes vela ku George Taramba lezi elokhe zithumela ku Herald la ku ZBC u President Nelson Chamisa kathi uhamba ikhuluma labantu abaningi umarali ngobe dinga ekhankasela ukukhetho ngakho angazi ukuthi umuntu angenza njani ukuthi abantu bazise ukuthi hayi umnumzana George Taramba ngahlala phansi athena mina ngifuna ukuqhamba mangangithi akufana nanga sonke sikulandele lokho
udaba selibe kaningi nengi lwathiya izalwane zezimbabwe zididekile yilolo lokuthi ibandla le-MDC Alliance liphakathi kokukhulumisana lebandla le-NPF ngendlela eza kwenza ukuthi leli bandla lisekele MDC Alliance bese kusithi nxa linganqoba unkosikazi Grace Mugabe athathe isikhundla sokuba ngumsekeli kamongameli welizwe usibanda uthi lawo ngamanga akhulume labo abaqhulula noba yini efika emcabangwani kodwa-ke sizalwane sezimbabwe umnumzana Gretman Mkhwebu uthi ngalesi sikhathi sokhetho ukukholwa ukuthiwo ngabezombusazwe kuyingozi ngoba bakhuluma loba yini benze loba yini ukuze bathole amavoti
kunzima ukuthemba osopolitiki sonke isikhathi ngoba bafana lamarobotu uthi usabheke lokho kusasa bayo kutshele lokho into eliqiniso kubo engamanga into engamanga eliqiniso
esinye njalo isalwane sezimbabwe umnumzana Mlungisi Jabalala uthi sezimbalwa iindaba eziphuma omnumzana Chamisa esolisayo ngokwenza kube nzima ukuthi njengabavoti bazi ukuthi iqiniso yilephi
unkululeko sibanda vele uzadismisa ethi ngamanga lawo kodwa bekwazi ukuthi behind closed doors ngiqiniso so thi masilindeni nje ukuthi ma babe wenile sibone uGrace Mugabe sibe ngovice president wezimbabwe
kodwa kumnumzana sibanda uthi azikho iinkulumo ezikhona phakathi kwebandla lakhe nonkosikazi Grace Mugabe kanti ke uyacacisa futhi ukuthi njengebandla bakhankasela ngovotelwa ngumuntu wonke oyisizalwane sezimbabwe
nxa uGrace Mugabe angathi yena ufuna ukuvotela upresident Chamisa sibhetha mhlawumbe lo president mnangagwa angacina ecabanga ukuthi hayi mna mbonani impilo yami izabe ingcono nxa kulo bukhokheli bukapresident Nelson Chamisa acine evotela upresident Nelson Chamisa wamukelekile ngoba upresident Nelson Chamisa uzakhokhela abantu weZimbabwe bonke ungelakukhetha ukuthi lo ngowebandla liphi
usibanda uthi njengoba iningi lale mbiko engasiqiniso iphuma umsakazweni we-ZBC lephephandaba le-Herald ngokubili okuvele kusekela uhulumende we-ZANU-PF kusobala ukuthi abezindaba laba basetshenziswa ukukhulula lamanga mele studio 7 Johannesburg le-South Africa ngingubenedictine Nhlapho
Commission yebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission iZEC bemanyene lamapolisa aweZRP lamhla babize umhlangano lamalunga amele amabandla atshiyeneyo ezombusazwe bekhuluma ngendlela abamele bona labalandeli babo baziphathe ngayo kulungiselelwa ukhetho ubathabile masuku sethulela lolu daba
Abezeki babuthanise amalunga amabandla atshiyeneyo ngenjongo yokuxazulula ukuthi umthetho uthini ngokuziphatha kwabo labalandeli babo ngesikhathi sokulungiselela ukhetho lalapho luqhutshwa yikho benxuse lamapolisa. Isiphathamandla sezeki enkulumane uChief Elections Officer umnumzana Nkala ukhuthaze abancintisayo ukuthi baziphathe ngendlela engelabudlwangudlwangu njalo bakhuthaze abalandeli babo ukuthi bengathwali izikhali ngalesi sikhathi lokungabatshotshozeli ukubangela udlakela.
But the defamation, what is defamatory allegation? They party in the money they send us all. Same as we are at it. Who is there? Who won't you have a long time? I am Chisel Ujim. I keep him on the police station. But you didn't, I'm a police officer that are not serious. They are very intelligent. When they start investigating, for people to come out, this is that is hard. Because we are there.
Obemele iPeople's Rainbow Coalition umnumzana David Moyo ukhuthaze amapolisa ukuthi angabandlululi umuntu lokuthi basebenze kuhle bengabi lobandlululo njengeminyakeni edlulileyo.
We want to the police if they are saying they are going to play their role. They must be still playing their role, but not to be biased like what used to happen in the
ngemva komhlangano lowo omunye wamalunga amele ukuncintisa edalele ephalamende unkosikazi Dorothy Mole Ndlovu ukhuthaze abanye abancintisayo ukuthi beqakathekise imihlangano enjengale
ngibone ukuthi imithi nje imbona iqhakatheke kakhulu ngoba kule kunye kwizinto okusithina sikuthatha sithi kunqa kodwa kwizinto ezinkulu ezidiliza. So ukuthi sibe lama meetings anje ngikhuthaza ukuthi ibona ama MPs ngokwawo kube yiyabuyayo kube yithe sizwayo ukuthi kuthiwani.
Unkosikazi Anita Mlilo uthi amanye amabandla ayaxoxebula amaposta abanye njalo akumelanga bakwenze lokhu ngoba kulicala.
Ngibone ilo kunceda ngoba ezinye izinto abantu bakhanya abantu abanye baseseminyameni especially entweni zama-posters amaphathi zamanye ayaxoxebula makungayenziwa khonoko ngoba khona ngokwakho ukukhipha iposta yomunye umuntu kumbe ukufaka phezu kweposta yomunye umuntu licala.
Amapholisa asekhuthaze abantu ukuthi baziphathe ngesikhathi sokhetho ngoba kuyinto yenziwa idlule ngosuku olulodwa. Bakhuthaze abancintisayo ukuba bangesabi amapholisa kodwa bamangalele labo abephula umthetho ngesikhathi sokhetho bathembisa ukuthi wona njengamapholisa azaqhuba umsebenzi wawo ngendlela efaneleyo. Abezeki bona bakhuthaze abamabandla ukuthi abancintisayo ikakhulu abadinga ukuba ngamalunga edale lephalamende kumele bazivuyele ngokwabo ngoba umlando omkhulu ukubo ukuthi bekhulumisane labasekeli babo ngendlela okumele baziphathe ngayo ngesikhathi sokhetho. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Wezemidlalo lamhlanje sikhangela ukuthi yiliphi iqembu elizaphumelela ukuyadlala kufinal yalo nyaka yomncintiswano wenguqo wezizwe zomhlaba phakathi kwele England lele Croatia wona dibana emdlalweni wesigaba sesemifinal lamhla ebusuku. Intathe yezindaba yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba.
Iqembu lizanqoba phakathi kwele England lele Croatia lizadibana lele France kufinal yalo nyaka yomncintiswano wezizwe zomhlaba wona uzafika komlindi uyagcina ngesonto elizweni laseRussia. Iqembu leFrance lifinyelele kufinal ngemva kokunqoba eleBelgium nge-1 kanyango lwesibili ebusuku. Njalo eleBelgium lizadlala lizatshaywa namhla emdlalweni wokudinga iqembu elizaphutha imidlalo yalo nyaka liphethe imindulo yombala wethusi. Iqembu leCroatia kadlake liphakamise intyezo yeWorld Cup ikanti eleEngland layiphakamisa kanye ngomnyaka 1966. Njalo umqeqeshi walo uGareth Southgate uthi sebebhale kutsha imbali yabo njalo isifiso sabo ngesokuthi baqhubekele phambili belokhu beyibhala kakutsha.
Sesibhale kakutsha imbali yethu emdlalweni wenguqu njalo sikhangelele ukuba siqhubekele phambili sisenza njalo. Okuqathekileyo yikuthi siyakholisa ukuba kwethu kulimidlalo le ezizwe zonke zomhlaba njalo silethemba elokuba sizaqhubekela phambili sijabula.
Ngokwakuqala ukuba ilizwe le-England lifinyelele kusigaba sesemifinal kusukisela ngomnyaka ka-1990 ikanti leCroatia like lafinyelela kusigaba sesemifinal ngomnyaka ka-1998 lapho eliphutshe liphethe imendulo yombala wethusi. Kumidlalo yakudala edlalwe liqembu le-England leCroatia, iqembu le-England linqobe kumidlalo emine kuthi leCroatia linqobe kumidlalo emibili kusithi owodwa uphelezi ngojikelo bhanqa. Sikhangele umdlalo kakhilikithi. Abalandeli bomdlalo kakhilikithi edolobheni lakobulawayo bazake bekholise ubukela imidlalo yezinga laphezulu njengoba iqembu elimela ilizwe emdlalweni kakhilikithi lizadibana lePakistan kumidlalo emihlanu yehlobo lwe-One Day International ezaqala ngolwesihlanu. Ngemidlalo ezaqhutshelwa enkundleni eQueen's Sports Club njalo izaqala ngolwesihlanu mhla zili-13 kunyanga kaNtulikazi njalo izafika komlindi wecina mhla zingama-22 kuyo njalo inyanga kaNtulikazi. Ngimele Studio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Siyabonga Joseph Njanji. Ngesikhangile ebesilazo singakehlukani. Abomanyano MDC Alliance bafole behambisa ugwalo lwezikhalazo ipetition emaofisini ekhomishini ebona ngezokhetho yeZEC. Ubulawayo wamukele umkamongameli welizwe unkosikazi uWilliam Nangagwa kodwa abaningi bekhala ngokuthi abajabuli ngendlela uhulumende abaphethe ngayo. Ukwengezwa kweholo lamapholisa ngesilinganiso lamasosha lamapholisa ngesilinganiso esedlula esezinye izisebenzi zikahulumende sokucunule ezinye izisebenzi ezithi kusobala ukuthi uhulumende uzama ukuthenga amavoti abezomvikela. silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngisithi asidibaneni njalo kusasa. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.